Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuMpalazi 2021 mu Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Archbishop Desmond Tutu walisana lobandlululo lobamhlophe kwele South Africa kasekho.
Uye wathi kumbuso we-apartheid yekani ukwenza lento ngoba wonke umntu udalwe kumfanisiko kaThixo.
Badlale nzima lonyaka ikhisimusi abanye abantu kwele Zimbabwe.
Christmas sidlale nzima komizi so asazi ukuthi senza njani kodwa hayi inkosi sigcinile.
Inkokheli yomdabu uPhelix Nhlanhlama ngwenziweni usekhulumisana lamagoda akhe kulandela isinqumo somthethwendaba esokuthi kumele abotshwe.
Into leyi sesiyiphethe kudala siyidobhile siyayilungise nje lula.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulomsakazo. Waziwa kakhulu ngokulwela impi yenkululeko kwele South Africa uArchbishop Desmond Tutu kaSekho. Uthuso Khumalo usipha udaba lolu ngokugcweleyo kwele South Africa.
UArchbishop Tutu ubhubhe namhlanje kuseni emzini wakhe Cape Town eseleminyaka yokuzalwa engamashumi esishiyagalolunye 90. Iningi kwele South Africa selichaze umuyi obengumfundisi ebandleni le-Anglican Church njengeqhawe. Ngesikhathi sempi yongcindezelo kwele South Africa, umuyi wayekhuza kakhulu uhulumende wabamhlophe ngokuncindezela abensundu. Waba ingxenye yemikhankaso eminingi egcina kuphela kombuso oncindezelo ngo-1994. Ukulwisana kwakhe lo mbuso oncindezelo engasebenzisa udlakela kwamenza waze waphiwa isicoco se-Nobel Peace Prize ngo-1984. Emazwini awethule ngemva ka-Archbishop Tutu, umongameli Cyril Ramaphosa umchaze njengomuntu obengathikazi njalo engesabi nxa sokufanele alwele amalungelo oluntu. Umfundisi webandla le-Anglican eJohannesburg uStephen Mureo utshele Studio 7 emzini kaThuto omdala useSoweto ukuthi uzahlale khunjulwa ngothando abelalo eluntwini jikelele.
Uye wathi kumbuso we-apartheid yekani ukwenza lento ngoba wonke umntu udalwe kumfanisiko kaThixo. Okwesibini siyamazi ukuthi bengumntu womthandazo. Okwesithathu siyazi ukuthi uBishop Tutu ibethanda wonke umntu. It did not matter ukuthi weyiphi nationality, your sex, whatever.
Unkosazana amkele chakela obengumakhelwane kaThutu ngesikhathi sahlala eSoweto. Uthi umuyi lomkakhe uLeah bazahlala bekhunjulwa ngokuzehlisa lokuphilela ukusiza abahluphekayo.
Mina ubaba uTutu ngimchaza njengomuntu obelungileyo ubengena ekhaya lakithi la sihlupheke khona. Kwayengathi kuhlushekiwe la ngeke ngingena. Makuyi-December time njengoba ngisatsho wayeyazi ukuthi alethe igroza phaya ekhaya. The whole box egcwele igroza and igroza ebonakalayo.
Esinye sizalwanza kwele South Africa uMathamsanqa Faleni uthi babonga uThutu labanye bakhe ngokubalethela inkululeko.
Abantu abafana noTutu Tutu basifundise ukuthi yintoni le nto kuthiwa luxolo. Awuxoleli kuba umntu umthanda, uyakwazi umxolela umntu ngokokwenza izinto ezibuhlungu. Nguye wasifundisa kwi-Truth Commission ukuthi yintoni le nto luxolo. Apha eVilakazi ndiyakwazi uhlala apha eVilakazi ngokukhuleka ngenxa yabo.
AbeZimbabwe labo bancima uThutu njengomlweli wenkululeko owazinikela engafuni lutho ngaphandle kwenkululeko yabantu bonke. UArchbishop Tutu uthiye umkakhe unkosikazi Leah Tutu abantwana abane labazukulu abayisikhombisa. Abantu babuthene emzini wakhe Cape Town kodwa ukhangele ukuthi kuqhutshwe inkonzo zenduduzo endaweni ezijeneyo zelizwe. Amalungiselelo lomngcwabo wona abengakaziswa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ulabantu abadlale nzima usuku lekhisimusi izolo. Kuthi njalo abanye bebelezihlobo labangani. Ngesikhathi umhlaba wonke jikelele ulwisana legciwane le-COVID-19. U-Ezra Jesus Banda we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Na lesi sikhathi somnyaka kuyebe kuyisiphithiphithi kule micimbi ejeneyo abantu besidla okumnandi kugidwa ezindlini eziningi kujabulelwa usuku lwekhisimusi lo nyaka bekuthule abantu bathi bebengela mali uyaqala unkosazana Sandra Sibanda
Christmas sidlale nzima komile so asazi ukuthi senza njani kodwa hayi Nkosi sigcinile. Nami nakweza kumele kube kuhle. Sizabona ukuthi sizasebenza njani.
Kwezinye imuli kulala uMangoye eziko. Umnumzana Kenny Dube kazi ukuthi ayinikene imuli yakhe.
Hayi ikhisimusi sidlale ngendlela esingafisanga ngayo. Akulamahla. Ngoba lisizwa labantwana bayakhala lapha bakhaliswa indlala. Siyazama kakhulu kokukhona kodwa hayi akwenehle.
Koko othumo kobulawayo uRose Nyathi udlalele ikhisimusi endlaleni ngoba abajale ukumthumela ukudla abamnikanga lutho lonyaka
ikhisimusi ngidlale kabuhlungu sibili ngandijem ukuthi ingcele zamfakela something ngisho lo yedwa phakathi kwemhlaba wamfakela angikwazi ukuthi kathi sekwenze njani ikaka yona lela isilixotshela khatshana sisenza ukuthi ngilinukele mina ngisakwazi kathi izolo ngiqalisa bese sithi ngizwa ngikhala seliphosile ngikezwa ngikhala seliphosile kathi sibuyini
unkosikazi Gracious Ndlovu yena-ke ufelwe yisihlobo ikhisimusi uhle wakhohlwa ngayo
hayi khisimusi sibi right nje but khonokho ukuthi bibhowayo abantu abalamali bengilo cousin wami but inkinga yokuthi nje sifelwe akudla bekukhona nje khonokho ukuthi abantu bedle but ukuthi sikhole sede kungakholiseki njengoba sifile
kukhona abakade bechathisa ngekhisimusi unkosazana Irene Maseko ubesemtshadweni
hayi ikhisimusi yethu ibimnandi okubi besishadisa umna wami othethwe likhiwa ele-New Zealand hhayi sidlile sibili sakholisa kwajayiva hhayi kwaba mnandi hhayi sibelelangelihle sibili
ugogo umadawu uthi ujabule kakhulu ngekhisimusi ngoba uze wancinda wadla inyama ngemva kwesikhathi eside
ngidlale kuhle sibili bendezikhube emoyeni wami ngabona ngikhululeke angisele ngikhululekile ngoba bayahlaba inyama embuzi basilungisela kuhle sajabula sacikisa kude ntambama basinika nje amali oshintanamasupa bebanike ethula mangazibona ngichazeka izizwe sendokuto ngazwa ukuthi hambo zilale yabo shona siyalanda ngijabulele nje ukuthi ngibone ukuthi umnyaka uphele kuhle lami ngilempilo abanye asela besele sishiwe
amasela abamba inkunzi lawo athi lo nyanga bekunzima bebengela lutho ngekhisimusi umnumzana wabongani moyo lisela kobulawayo
ikhisimusi ibinzima lo nyaka izinto ziwomile lapha elizweni hhayi vin laphandle lapha nxa sigijimagijima vele ubamba umuntu uthole vele lo muntu wangkhona la yikalala lutho uyazihawukele uzidubekele thina abanye vele siphila ngenkunzi khona la xa uthi uyabamba umuntu vele uthole umuntu wangkhona la yikalala lutho ngitsho lezicathule beqwele ezicathule ezidabukileyo abalakudla abantu bafile ngendlala
ngempela iningi labantu lithwele nzima imali ayikho yokuthi bathenge abakufunayo njalo ikhisimusi yalo nyaka ibiziqandela kubuye futhi bebesesaba ubhubhane olumemetheka okwesabekayo umkhakha omutsha we-COVID-19 okuthiwa yi-Omicron ngimele Studio 7 ngobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
kusenjalo baluthakazelele ngokutshiyeneyo usuku lwekhisimusi eHarare lezinye indawo eZimbabwe uMavis Gama usipha lolu daba
abantu abaningi bathi bekunzima lonyaka ngosuku lwekhisimusi okulaba lichumi lane 14 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwathi abedlula inkulungwane bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus unkosikazi Sibongi Nkosi Phiri ohlala eHarare uthi bekunzima lonyaka njenganyaka enye
uma khisimusi adlulileyo kuyisikhathi sona leso siye emachurchi siyecelebrata lezihlobo labangane kuhlatshelelwa kumnandi siselebrata ukuzalwa kukajesu kristu but kathesi ayi ikhisimusi le ilo mahluko kakhulu ngoba umkhuhlane lo kawumelanga ukuthi sihlangane sibe baningi so yikho kunye sokusenze saze sangahlangani
unkosikazi Phiri uthi babonga unkulunkulu ngokubagcina ngesikhathi kumemetheka igciwane le-COVID-19
sisihambile emasimini sayazilimela kwenze ukuthi singahlangani labanye sisesaba wona lo mkhuhlane omemethekayo. Njalo thina asisacelebratelanga ukuthi imbeni sesicelebrate uzalwa kukaJesu, but bese sifunga impilo ngoba umnyaka uphelile plus le corona liyadimemetheka siyaphila. So yikho kade sesikubonga kuNkulunkulu ukuthi sibonga impilo ukuthi siphilile. Kasisayanga ukuyabonga labanye emachurch. Thina sizile emasimini satshona sizilimela labantwana.
UBishop Busani Sibanda owe the United Apostolic Faith Mission Church uthi igciwane le-COVID-19 lenze abantu besaba kakhulu ukuyahlangana labanye.
Siqoqe ukubana abantu babuthane ngendlela ezijiyejiyeneyo, kodwa sesi-adopte esingakuthi the new normal. I-COVID-19 sisenze safunda ezinye indlela okumele sizisebenzise ezihlanganisela imbuthano yabantu emoyeni, emafonini, kuma-Facebook, kuma-Twitter, kuma-WhatsApp group. Abantu sebephiwa imithandazo kulawo ma-platforms.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuba angakhohlwa ukulandela iziqondiso ezabekelwa abantu ngabe World Health Organization lele Zimbabwe ngesikhathi sekhefu lekhisimusi ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umkhokeli womdabu uFelix Nhlahlama Ngwendiweni uthi amagqwetha akhe asekhulumisana lamapholisa kulandela okwethulwe ngumthethwandaba othi kumele abotshwe. Kukhanyani uhulumende uhlutshwa ngokunye okwenziwe nguNdiweni?
Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba umahluleli we-High Court uJustice Maxwell Ncube wethule isinqumo lesi esithi uNdiweni okweleBhilitane okwamanje kalandelanga iziqondiso zokukhululwa entilongweni kulandela ukugwetshwa kwakhe ukuba avalelwe ejele okwenyanga ezilitshumi lasitshiyangalombili, 18 months. Wethiswa icala lokutshela izakhamizi entaba zinduna ukuba zidilize umuzi womuntu amxotsha kuleyo ndawo kulandela ukubanjwa kowesifazane esemacansini ngendoda yomuntu. UNdiweni wakhululwa entilongweni wahlawuliswa isibambiso sebheyili esifika amadola angamakhulu amahlanu, $500. Watshelwa ukuba kumele ahambe emapholiseni entaba zinduna kanye ngeviki. Wasuka kwele Zimbabwe elubhekise kwele Bhilitane lapho ayeseyelatshwa khona isifo selihlo. UNdiweni olokhu eselatshwa kulelo lizwe uthi usekhulume namagqwetha akhe ngodaba lolu.
Into leyi sesiyiphethe kudala siyidobhile, siyayilungise nje lula, akula lutho lapha phakathi, yinto elula echiphileyo nje kuphela. Into emangalisa thina lapha amagqwetha bekhuluma lami besithi kade kulesivumelwana phakathi kwethu lamapholisa lohulumende uthi umdladla aye England ayelatshwa esibhedlela sakhe esikhonale England.
Uphinde wathi kukhona ukungahambi kahle ngodaba lolu.
Wonke umuntu wavuma khonoku. Kwakhulunywa ke ukuthi phoma engasayini kuzaba njani, but hayi, ukusayina kuthethele emuva. Ukusayina kuthethele emuva, siqala ngempilo yomuntu nemphefumulo yomuntu. Yikho ke mfokandweni, hamba uyeze lapha khonale, uzaqhubeka ngokusayina usuphendukile. Yikho nje sonke silapha siyamangala ukuthi kathi ngubani lo ongathi udakiwe waqalisa into leyi ezaphelele emoyeni.
Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu ngoba isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. UNdiweni usanda kuhambisa incwadi ejulileyo kumkhokheli wakwele Bhilitane ecela ukuba angenele kudaba lokuvota lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Uhulumende uthi abahlala kwamanye amazwe bangeke bavote. Kusenjalo, abantu lokhu bebambe owangaphansi kulandela okwethulwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga othethise induna uChief Mulinye othi kugcwele ubukhohlakali eZimbabwe. Ngakho-ke abantu balakho ukucela ibutho lingenele lisuse umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni. Abantu abaningi bayakusola okukhulunywa nguChiwenga besithi kakhulumanga kahle. Omunye wabo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okubandla le-MTC Alliance.
Amahlabezulu amqotho nxa esithi kubi ukuthi induna zithethiswe ngendaba yokuthi zibe lombono ukuthi kungawenziwa udaba lokutshontshela ilizwe. Kodwa ngibona ngiqakathekile ukuthi abantu bananzele ukuthi ilizwe lizabangcono kuphela nxa sesibe lohulumende ohlonipha abantu njalo owaziyo ukuthi uqakathekele ukuthi iziqhubeke phambili. Ngibona ngani izana iso ziyafika kwenza kwaba ngcono lo.
Kodwa umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi akumelanga induna zikhulume zisantando,
kumele abantu bona bebe yibo abancedisa umongameli nxa ethe wabanika imisebenzi. Nalabo basemhlanganweni wethu abe abaqinise umhlangano wethu ukwenza ngokungayenzi imisebenzi yenkohlakalo. Ngokunjalo into yonke eyenzakalayo ikuthi into iblame singaya kumongameli ngenxa yokuthi abantu babefuna nje ukuthi badinge ukusola umongameli ngezinto ezingaqondananga laye.
Baningi abantu abacabanga ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenzisa izinduna kwezombusazwe loba nje uhulumende ekuphila lokhu. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo, sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden lomkakhe unkosikazi Jill Biden ukhulumela kubakubutho abaningi izolo ngosuku lekhisimusi. Bafonele esesigodlweni se-White House. Uthakazelele kakhulu imisebenzi yabo. Sokutholakale izidumbu ezingamathumi amabili lasitshiyangalombili 28 kuzani lako le-Libya. Ukhanya kungezabantu abafele emanzini abadabuka kwamanye amazwe abazama ukuyaphephela kwamanye amazwe. I-Associated Press ibika ukuthi kukhanya ngani bafele elwandle kulandela ukugxila komkhumbi wabo. Okwamanje ezamasiko kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa logogo uSilver Zodube oyizangoma ngokumiswa komuzi. Kambe kwini konke lokhu? Siyakwamukela kuhlelo gogo.
Sithokoze, sithokoze qhawe. Isikhonkwane sibethelwa inyanga esuke siyaqinisa umuzi. Ekuqiniseni umuzi laphayana, ikhona imizi okungenzeka ukuthi kuba notikoloshi. Ma uzofika lowo muzi kuqala kunotikoloshi, umele ubone ukuthi uyakhipha leyo nyamazana kuqala ekhaya. Ma ukhipha leyo nyamazana kuqala ekhaya, ubusu uyabethela. Imvama yokubethela lesi sikhonkwane sivama ukuthi singene ngo-12 ebusuku. Ubusu siyazithala lesi sikhonkwane emakhoneni omuzi nasesenta komuzi.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe lokhu?
Kuyindlela yokuthi umuzi uvikeleke, labantwana bakulelo khaya ukuthi bakhuseleke. Kungabi lezitha kumbe ke ngithi imimoya othikoloshi abadlalela kulelo khaya noma abathakathi. Umuzi ongabethelwanga ufana nokuthi nje usegangeni nje, ngoba lowo muzi awugcinanga. Kufana nje nokuthi ligceke nje kudlalela noma yini. Abathakathi bayakhona ukuthi bebe bezogcinisa imikhoba yabo, othikoloshi babo bahlale kuleli khaya elingaqiniswanga. Idle lapha ekhaya, ma abantu bephuma kumbe abantu basendaweni, bayakhona ukuthi babambe ukuthi otikoloshi labo ngabalapha ekhaya, laba bangakwazi ukujula ngokukamoya. Kanti labo abanye abakwazi ukujula besuke bebona ukuthi hhayi, utikoloshi lo ogciniswe lapha ekhaya ngowasendaweni ethile, kodwa uzohlala lapha ekhaya ingoba lo muzi awuqiniswanga lelo gceke, lilula kungena loba yini.
Unjani umuzi ongela sikhonkwane gogo?
Siyakhusela kakhulu isikhonkwane. Noma ngumthakathi zama ukuthi aphose noma yenzini, uyahluleka isuka lento ijike ingakwazi ukungena. Ivinjwe lesi sikhonkwane. Isikhonkwane siyalwa, siyavuka siyalwa nezitha. Kakhulu kakhulu akekho umthakathi ongadlalela kulelo gceke. Ezikhona izikhonkwane zikaningi ziyakhungwa ezinye izikhonkwane. Zikhona ezinye izikhonkwane ezithi zingahlala-hlala zibuye zivuselelwe. So sinjalo isikhonkwane qhawe libanzi sibalulekile kakhulu ukuthi umuzi uqiniswe nasendulo nabokhokho bethu babe uqinisa umuzi kuvukelwa kuvikeleke ukuthi abakhunkulu bengangeni. Mawuthi umuzi uqinisiwe umthakathi ebuye ezongena uyangena umthakathi. Siyamvumela esinye isikhonkwane ukuthi umthakathi engene, kodwa ukuphuma ekuseni kube nzima umthakathi ukuthi ephume. Uyabona indawo yonke isinjani isifana kumbe ebone sokulidamu. Uma ngabe esebanjiwe ileso sikhonkwane umthakathi lingamkhulumisi, ngoba lingamkhulumisa uyaphuma ahambe. So kunjalo. Thokoza Khehla, ngibonge inhlonhle banzi.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besibuka logogo uSilibazo Dube oyisangoma. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Olivalise emoyeni ngenjabulo umthembo osithembayo uKip Dube Lilale. So isikhathi sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, sihlangana nje siphakathi komoya wothakazelela ikhisimusi. Ikhisimusi yalonyaka yebo kambe kunengi esingakuzama ukuthi sikuqhathanise namakhisimusi adlulileyo, kodwa ngenxa yesimo somhlaba sengisijwe le mikhuhlane lo COVID okugcwele yonke indawo, phepha olungapheliyo, swelakala kwemali, indlala, lakho konke ikhisimusi awuyona ikhisimusi ejwayelekileyo eyalonyaka. Sengitsho nje wona umoya wekhisimusi kawukho ngenxa yokuthi kunengi okusiphambanisayo. Kungasenani-ke siqhubeke ngendaba yamathilongo njengoba siphakathi kwalo ikhefu lekhisimusi. Azikhumbuleni ilizwi elithi uNkulunkulu wawuthanda kangaka umhlaba wazanikela indodana yakhe eyodwa kuba yilowo nalo okholwa yiyo angabhubhi abe nokuphila uphakathi, uJohane isahlukwana sesithathu indima ngu-16. Nxa sikhona phakathi kwalo khefu lekhisimusi asidingeni into esizayivisisa, ngoba na uNkulunkulu wabona ukuthi abantu babophekile, abantu badubekile, okunye abantu badutshwa imilayezo leziqondiso okukhona okumele bakulandele emagumeni abo emsebenzini elizweni. Bantu babe sebekhohlwa ukuthi yebo lokho kungabhalwa phansi emaphepheni, kodwa uNkulunkulu njengoba wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa lithi lize uba yilowo nalo okholwa yiyo. Ukholo kalukho ngaphandle enyameni yomuntu, ukholo lungaphakathi. Abantu abaningi bayaluswela usizo lokukholwa kuJesu ukwenzela ubana baphume emathilongweni laba ngemsephathi kwawo njengoba sitshile kuleliya iviki. Bakithi ikhefu lekhisimusi kakuthi lanxa siswele lokho esikujwayele ukuthi ikhisimusi yikho khona, ke sihloleni inhliziyo zethu zithole ukukhululeka phakathi kobunzima lobo obukhona. Ngoba nainto engiyaziyo ukuthi le mikhuhlane lekhona ukuswela imali kuhluleka ukuyabona esibathandayo endane ezijiyeneyo ngenxa yemithetho ekhona esinqabelayo ukuthi sivikele lo mkhuhlane, engikwaziyo ngikuqeda ukuthi naphakathi kwakho naphakathi kwami ngingayithola inkululeko, umphefumulo wami ujabule kuze kuthi lababonayo bathi kanti lo muntu wabanje isimo sinje kuyini ahamba lakho abe hamba lakho ngokholiweyo uJesu nxa esengenile emntwini uyakhulula amaketana amatilongo ngobana umphefumulo womuntu kawudli lokho esikudla emganwini kawuphuzi lokho esikunatha ingabe yitiye ingabe yini umphefumulo womuntu ngaphakathi kwakhe udla ukudla kukamoya uyakhululeka lanxa inyama ilambile lanxa ehlekwa lanxa encindezelwe kodwa umoya wakhe nxa uloJesu uyakhululeka umthandazo wami ngokuthi uNkulunkulu asenzele kahle kuthi lanxa siswela sikuswelayo ngekhisimusi kodwa sithole igama likaJesu lisikhulule ngaphakathi sithole ukuphila kuze kubone lalaba abangakholwayo ukuthi nampa abantu abathole ukukhuleka ngaphakathi asikhulekeni Thixo ingcwele yenza ubana leli khisimusi ngegama likaJesu abantu bakho lanxa besibunzimeni kodwa ingaphakathi yabo ikhululeke amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungathini lakusasa Kusigaba sabatsha sixoxa lomculi uFortunate Sibanda.
Ibingelele kuzo zonke indawo igama nginguFortunate wakuSibanda. Ekhaya ndawuke Choloche esigabeni sakweziyabangwe emphafeni ngiphinde futhi ibe isakhamuzi sakogombalume kutsho ukuthi ngiwumculi wohlobo lwe-disco music lapha emculweni ngizibiza ngo-Fortu Dawo ngqala 2006 ngisacula andaba yabantu like ngenza ama backing vocals kwase kuthi ngo 2010 ikho lapha yakhipha khona album yami yokuqala ebile sihloko esithi sekurongo so fun lama albums ayi 6 album number 2 ngayikhipha ngo 2011 ebisithi bazamihlanhla and then ngakhipha ngo 2018 esithi umzukulu number 4 ngamkhipha ngo 2015 ngilo dadewethu usisi uNtombi Marombeni la sakhipha khona album yayi sithi celebration ngakhipha albumini labane wethu base Plumtree uButu Allen lo Butu TK lasakhipha khona ingoma eyayisithi I'm sorry ngo 2019 sikhiphile futhi ngilo Allen lo TK sikhiphe ingoma eyayisithi uvala into zami kuthi ukucula kimi into esegazini kungakhathalekile ukuthi umculo omhlobo bani ngithanda ukucula kuthi ngithanda stage ngithanda ukujabulisa abantu lami ngithanda ukuba happy and into engenza ngibe happy umculo angiziboni lento ngiyeka anytime soon because kuyinto enjabulisayo engilesifiso sokuthi kuthi kufika la emphela khona amandla okucula kube labantu abayithathayo lomculo wediscover base kwenye level ngizibongele lapha
sawa kwebe uthelo lolamhlanje wathi sikhangele ebesilazo uArchbishop Desmond Tutu uhambisana lobandlululo lwabamhlophe kwele South Africa nokunye kasekho. Bayidlala nzima lonyaka ikhisimusi yabanye abantu kwele Zimbabwe. Inkokeli yomdabu uFelix Nhlahlama Ngwenjweni usekhulumisana lamagoda akhe kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi kumele abothwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGetsi Dube.